Abanengi abasakhulayo ikakhulu abasemadolobheni asebencedwa ukwenza imisebenzi etshiyeneyo besebenzisa ulwazi lwangalezi nsuku olwe-artificial intelligence. Umbalisi waseLupane State University uDokotela Mbulisi Ndlovu uzama ukuchasisa kabanzi nge-artificial intelligence.
I-artificial intelligence ikwenza imitshina kumbe imitshina elamakhompyutha ukuthi yenze izinto ezingenziwa ngumuntu kumbe izinto ezenziwa ngabantu. Kwesokukhanya ngale imitshina leyo ilengqondo, iyacabanga njengabantu, icine isenza izinto ezingenziwa ngabantu.
Ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ngaleyi ndlela sokuvamile ikakhulu emazweni athuthukileyo njalo kunceda endabeni zempilakahle, ukuvimba ubusela, ukulondoloza amazwe kwezomnotho kanye lakwezomumo womkhathi. Ngalokhu uyayithakazelela i-artificial intelligence osakhulayo wakoBulawayo uZeluleko Zetmoyo.
Ngingathi okokuqala iyancedisa yona ukuthi umuntu enelise ukuthola imfundo leyi ekhangele ngqo ubuntu bakhe lokuthi yena ungumuntu onjani. Nxa wena ungusomabhizinisi iyakuncedisa ukuthi ube lokumemethekisa kwalokhu okuthengisayo, sikhangele njalo kulezinye ezempilakahle. Iyancedisa ukuthi umuntu omusha engathola ukutshetshiswa, engathola ukuncediswa.
Kodwa kulabanye abanjengonolwazi Ncube wakoBulawayo njalo abathi isidala umonakalo leyi AI.
Ngezikhathini zanamuhla umntwana engaphiwa umsebenzi ufika athathe nje umakhalekhukhwini abhala kubhalayo asende, akazihluphi ukuthi abale azwisise. Hhayi, abantu sebethembele kakhulu i-artificial intelligence. Abantu abaningi bazibona besemaphethelweni abo ngomsebenzi ngoba kuba nezinto lezi ezibunjwayo amarobhothi.
Omunye njalo uNtanga osebenza lenhlanganiso e-Women's Institute for Leadership Development, uLydia Banda, uthi yebo izinto sezitshintsha emazweni wonke omhlaba, kodwa leyi artificial intelligence kumele ike ime ukubuya kweleZimbabwe.
EZimbabwe akuningi ekumele siwenze for now. Sengikhuluma into ezinjenge-technology, infrastructure development, maybe in the next 10-15 years, that is after sesikwaze ukufaka kahle ama-priorities ethu.
Okunye njalo yikuthi abasakhulayo abasemaphandleni abavele besilela ezintweni eziningi sebetshiywa emuva ngoba ezigabeni abavela kuzo akula zinto ezifana lamagetsi, i-internet lokunye okufunakalayo ukuze benelise ukusebenzisa leyi artificial intelligence. Kusenjalo umphathintambo obona ngezemitshina yakulezi nsuku uNkosikazi Thathenda Mavethela uthi uhulumende uphakathi kokulungisa umthetho olokwenza nge-artificial intelligence leyi.
Njengohulumende sibona engathi ukusetshenziswa kwemitshina ngaleyi ndlela kuhle njalo siyakusekela. Osokusele ukuthi kubekwe imithetho ezanceda uZulu ukuze asebenzise leyi AI ngendlela eqondileyo. Lokhu yikho esesikwenza.
UDokotela Mbulisi Ndlovu waseLupane State University uphenduke njalo esithi kumele abasakhulayo bengaphambaniswa impilo zabo yilokhu kuthuthuka ekusetshenzisweni kwemitshini yakulezi nsuku.
Zivele zikhona izigangi ebantwini ikakhulu abatsha bona laba osuthola ukubana kulokuthi basebenzise imitshina leyo ukwenza okuhle sokubafundisa ukuvila. Abanye njalo sebesebenzisa ukuntshontshela abantu besenza kuthiwa yi-cyber crime. Siyawuzwe njalo abantu bekhala ngama-photoshop uzothiwa kubonakala ifoto yomuntu lozibali ngaphi, kanti akula foto enjalo. Ifoto leyo ibunjiwe yabunjwa nge-computer kuhenganyani ngabantu adwe nendawonye esenza khonokho kade bengamelanga bakwenze.
Loba kukhona okubi okungalethwa yi-artificial intelligence, ezinye ingcwethi ezisebenza labatsha zithi akula ngenye indlela ontanga bangabalekela lokhu kuthuthuka, ngakho kumele bakwamukele kodwa besebenzise i-artificial intelligence ngendlela eqondileyo. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguTobias Mudzingwa.